Loko kuphume embukisweni wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi owenzelwe eHarare ongenwe ngabavela ezigabeni zonke zelizwe. Umnumzana Kenan Mpofu ovela enkayi ngezansi elimandabeleni uthi babone kufanele ukuthi bamanyane njengamakopa esiqintini ezifana lesizivomo lethokwe bebe sebehambisa bakulungisayo enkayi Craft Center njengendlela yokuthola abathengi ethu selungisa njalo lokudingakala lakumabhizimusi emahofisini.
Lokho ngama office tray kanti le ngama picnic la ingcebethu le pushing tray le tray imganu isitulo engibiyela kuyikhona lokho kanje but siyalungisa onke amajogwe imphini yamahloka yamaphini okupheka nje siyabaza konke lokuyana.
Unkosazana Lucia Zwibambile uthi njengabesifazana babona ukuba kungaba lethuba kundaba zokuceca babambana bebathathu ngomnyaka ka-2015 ukuthi belungise amacici.
Silungisa ama-ring nama-necklace nama-bracelets. Siyabe silungisa lokhu okufayo konke kumbe ama-wedding ring konke lama-earrings. Sisebenza siwu-3. Silungisela eBiographia kumasjob number 12. Vele savele ukuyenza lokhu u-2015 siyalapha ku-2018 kuyasiyaopha
kudingeni indlela yokuthengelwa babukisa embukisweni enje njalo bagcine bevula isitolo se-Silver Box emzini we-Belgravia eHarare. Unkosikazi Viola omela inhlanganiso yeBinga Craft Center uthi balamalunga enza imisebenzi yezandla egoqela eyokweluka.
Thina sisebenza ngama-wards angu-25 in Binga.
Yeah.
So sisebenza labafazi abangu-2000 silama clubs all over Binga. Yikho abantu abahambisa abantwana esikolo ngenxa yokuluka, bayagcina imuli zabo, bayenza konke konke. Abanye sebaphumelela, abanye bakuma-university, abanye sebelo msebenzi omuhle ngenxa yokuluka khona lokho.
Uthi abesilisa bona baphatheke emsebenzini yokugoda inhlanzi, kodwa abasakhulayo labo sebengena kule imisebenzi belandela lapho okudlula khona onina laboyise. Umpofu uthi inkinga yikuthola abathengi, ethi kodwa kwezinye izikhathi bayathengelwa okubenza benelise ukunakekela imuli zabo.
Abantwana siyabafundisa ngakho indlala, kuyasiseva endlaleni, ngathi nje zonke into impilo nje emakhaya kuyasiphathisa sibili ngenxa sithole kuhle kungumnyaka omuhle lemali labo abakhulayo, ngoba abantwana kathi sivele abalamsebenzi siyabatraina ukuthi labo bakwanise ukuthi bathole izimali zokubaphila.
Esigabeni semandebeleni abantu bavame ukugcila emsebenzini efana lokubaza, lokuthunga ongcebethu, izitsha, amacansi lokunye. Isiqinti seBinga sona sidume ngengcebethu zeBinga baskets. Ugatsha lwezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi luxoxa imbukiso minyaka yonke etshengisa imisebenzi yabamabhizimusi anje elizweni lonke, njalo kulokubambisana labenhlanganiso ezizimeleyo kweminye imisebenzi lenhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.